Ukumemetheka komkhuhlane lowe COVID-19 lapha eZimbabwe sokusethusa wonke umuntu, ikakhulu nxa sinanzelela ukuthi lomkhuhlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi. Nxa sikhangele kobulawayo, siyananzelela ukuthi kubo Country Park, kubo Nkulumane, kubo Nketha, yikho lapho umkhuhlane osumemetheka khona kakhulu. Kutsho ukuthi udubo luzaba khona ukuthi kuyadingakala ukuthi ngabe laba bantu bathola indawo yokuthi umuntu aye kuba yedwa ukuze lomkhuhlane ungamemetheki uthelelwe kwabanye abantu. Manje njengoba thina sikwazi ukuthi izindlu zethu zinlutshwana, kutsho ukuthi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuyanda ngezimuli langezimuli. Njalo ngenxa yokuthi abantu balendlala baphuma ke bedinga okokudla, impuphu lokunye, bengene phakathi kwezimoto amazupho, kutsho ukuthi lomkhuhlane wabulokhu umemetheka uthelelwana. Kuludubo lokhu kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi sokuqalisa ukuba labantu abaningi ase besifa ngalomkhuhlane. Ikanti into esidingakala ukuthi ngabe kungakhiwa kube le ndlela yokuthi kube lama quarantine lama isolation center amaningi, njalo le ndlela yokuzivikela leyokuthi umuntu azifuthe azelaphe nje ezama ukuthi lomkhuhlane uphume, kuyamele ukuthi kumemetheke ukukhankasa ukuthi abantu bebekwazi.
Inhlelo zokuhlola abantu zimi njani kulezi nsuku, sokulobubelo na?
Lezo nhlelo lokhu zisilela kakhulu. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngalakho le mtshina kumbe indlela zokuhlola abantu eziningi, ngakho abantu abaningi bebekhuthazwa ukuthi umuntu ahambe ezibhadalela. Manje intengo yokubhadala lapho ifika kubo 67 US dollars, abantu abaningi abalalutho abalayo leyo mali. Ngakho kuyasilela ukuthi abantu abaningi bahlole ukwenza ukuthi bebekwazi isimo sabo. Njalo olunye udube esesilalo yikuthi akulazimoto abantu basebenzisa amazupho bayaphelelana khonaphana emkhuhlane. Njalo abantu abaningi siyananzela lokhu beqhubekela phambili, abantu bengagqoka amamaski, bagqoka nxa bebona amapholisa kumbe nxa umuntu engena ezitolo. Njalo ezitolo lapho kumelelwa khona ukudla abantu bayasondelana kakhulu, kutho ukuthi konke lokhu kuletha udumo njalo kuletha ingozi phakathi kwabantu.
Lina njengenhlanganiso ezenu, inhlelo zokuphathisa abathintwe yilomkhuhlane zihamba njani?
Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sikhangelela ukuncedisa ama quarantine centers wonke nje akhona ezindaweni lapho esisebenza khona, ikakhulu besikhangele eBeitbridge lapho kungena khona abantu abaningi le Plumtree, njalo sikhangelela koBulawayo, sikhangele njalo kuboGwanda, sikhangele njalo endaweni ezehlukeneyo ezigoqela le Mashonaland West. Wonke la ama quarantine centers sibanika siletha kibo ama sanitizer, silethe kibo njalo amalembu lawo okuzivala ebusweni ama mask, silethe kibo njalo imithi yokuthi kugeziswe izindlu lapho abantu ababe khona. Ngale iviki leyilandelayo silohlelo lokuhambisa ke sokuthengiwe, sifuna ukuthi kuye distributor uhanjiswe endaweni ezehlukeneyo. Siyananzelela ukuthi koBulawayo sokusetshenziswa izikolo, ngakho sixhumane labo sibachazile abasebenza ezikolo lapha koBulawayo befaka abantu ukwenzela ukuthi lathi sincedise sithole indlela yokuthi sibaphe lokho okusingabe silakho.